Mahlabe Zulu uPeter Moyo ongu current MP eHarare South Adon constituency wangena indawo leyana ngebizo lethu ele MDC Alliance sekhohliwe na ukuthi idonki lagadwa nguJesus Christ langena eJerusalem abantu bonke balifakela izigqoko ezibomvu lezi ingubo phansi balamacansi idonki yathaba kakhulu ukuthi namhla ngihlonitshiwe. Kuthe ngevikisi eyodwa sidlule labuyela abantu bafika balidinda bathi kanti lidingani. Lapha nzama ukutshengisa uPeter Moyo ukuthi ibizo owangena ngalo, le pikitsha owangena ngayo, isithombe owangena ngaso sasingesikababa u-Advocate Chamisa, uPresident we-Alliance. Yikho wahle wabona ukuthi engaphuma laphana kasoze buyele, wasesithi akungcono nginambithe ngenza ama-tactic okuthi ngidle ngisebenze labantu bami. Hatshi baba Moyo Peter, abantu abale conscience abale principle abadingi ama-tactic, abadingi ukudla. Uzabona ukuthi sesifikile isikhathi ngo-2023 uzafanana ledonki eyangena loJesu bayiqhakezela batshaya umpululu. Ithe sibuya yodwa bayidinda. Yikho ke mfowethu, uma ufuna ukuchapha umfula, bamba inkomo elomsila iza kudonsa uchaphe. Kodwa ungaba isithutha ulokhu ukhangela uzakuthi suthi uyayibamba ubambe inkomo engalamsila uthathwe ngamanzi. I-constituency ye-South Adon ngeye-MDC Alliance. Njalo siyakutshela ukuthi uma ungasoze uguquke yikuphela kwakho politically. Ungahambi zinuka amakhwapha, kungaba ngcono ukuthi uzithulele lokugolomba abantu. Sesingena khonapho manje uzabona ukuthi uzasala ubambe insiba zejuba, ijuba seliphaphile njengoba ungumuntu we-MDC T engalabantu. Okunye Mahlabe Zulu, ngifuna ukutshayela ihlombe ama-political parties engathi flight by night political parties. Siyabonga Mahlabe Zulu, uPeter kazinuka amakhwapha, la majahala athi sesaba ukungena kuma-by-election. Silitshayela amahlombe ngoba lesaba ukuyangiswa, njalo lingachithela abantu isikhathi. Yithi abanqobi, siyabonga.